Kumhlangano wakuqala phakathi kwenkampani yamandla kaGetsi eZimbabwe Power Company lomphathintambo wezamandla emililo etshiyeneyo, izakhamizi zakoBulawayo, amakhansila kunye losibalukhulu wedolobho, unkosikazi Judith Ncube ube lokufuthelana okubangele ukuba abanye bakhalale baphume ungakapheli. Lokhu kubanyelwe yikuba inkampani ye-ZPC iqhubekela phambili ekufuneni ukudiliza imiphongolo emibili edolobheni leli ingavumelananga lomasipala kanye lezakhamizi. Usibalukhulu wedolobho lakoBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, laye ubengazi ngohlelo lokudiliza imiphongolo emibili, uveza imibono yakhe.
Mina ngiyakuthabela, we shall find our way to move forward. I think ngichasisile ukuthi bona ti program ihambe kuhle. Umhlangano lo injongo yakhona ngiyokuzokhulumisana. Currently akukaphumi kuhle, but kuzakhulunyiswana uminister uthe uzafike ofisini ka mayor ukuze kudingwe iway forward.
Umphathintambo wezamandla kaGetsi umnumzana Fortune Chasi uthi bazaqhubekela phambili bekhulumisana lezakhamizi le-council ngohlupho olukhona.
Ekhona siyaphuma lapha siyabatshengisa ukuthi into ime ibi njani ndani into isindala izadilika ingabulala abantu. Kodwa singalungisa la, singathola ama megawatts angu 60. Into le ile capacity yokusinika 90, khathesi sinika 30. So kumele sikulungise ukwenzela ukuthi ama industry bonala wasebhodeleyo ama towers la athole ipower.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, uthi uBulawayo kavumelani lokudilizwa kwemiphongolo emibili.
Abantu kobulawayo njwana kuphumile kuphume egcekeni, abantu kabakuvuma ukuthi imphongolo idilizwe. Kungenxa yokuthi abantu babe bengatshelwanga izinto ukuthi kuyini okwenzakalayo kwinokukhona. Abantu besebebona ngathi izinto zabo ziphonga ukudilizwa kungaphandle kwesizathu. Thina into esiyikhalelayo sifisa kubana kube le ngqubela phambili, amagesi siyawafuna. Okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuza kwenziwa ingqubela phambili kudilizwe izinto kungasabonakali ingqubela phambili. Sithi hawu kanti kuzodilizwa kuphela, thina sifuna ukuthi izinto zenzakale zilethe izithelo phakathi kwabantu.
Unobhala jikelele weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Lokhu akusiphathi kuhle njengezakhamizi zakoBulawayo, ngoba indawo le abantu bafuna ukuyidiliza insika yamasiko akithi njengabantu bakoBulawayo. So sicabanga ukuthi kawezanga kube le nhlonipho, bekumele babuye kithi ama-residents bazwe yini ukuthi siyafuna ukuthi bayenze lokhu abakufunayo.
Inkampani ye-ZPC ithi ikhangelele ukudiliza imiphongolo emibili, njalo baphakathi kokudinga inkampani engayidiliza imiphongolo, bethi sebefaka imitshina yakulezi insuku yokugaya amandla kaGetsi. Uhlelo lwemitshina le lukhangelelwe ukuthatha iminyaka edlula emibili, njalo ibhanga le-India yilo elikhangelelwe ukuphathisa ngesikwelede samadola eMelika edlula inkulungwane ezilikhulu. UChasi uxolisile kumeya uMguni usibalukhulu wedolobho loZulu ngokwenza kwabe-ZPC ukungaqalanga bakhulumisana loBulawayo andubana basungule uhlelo lwabo lolu. Okwamanje iBulawayo Power Station igaya amandla kaGetsi angamachumi amathathu ama-megawatts, njalo bakhangelele ukuthuthukisa bapheke amachumi ayisificamunwemunye. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.